Bekuyinjabulo enkulu lamhlanje kobulawayo izakhamizi lenhlanganiso ezizimeleyo betholiswa izipho zokudla lempahla eSmall City Hall. Ekhuluma ngemva kokwabela lezi zipho, umeya kobulawayo uCouncillor Solomon Mguni ubonye kakhulu amankampani abelule izandla besipha izipho zemali ukudla lempahla.
Sithole imali engange 2.8 million dollars imali esikhaya le besokusithi uma US dollars sithole 4,000 kusiya khona ababe-apply singathi ama-beneficiaries ade edinga uncedo afika 8,000 okathi senelisa ukuthi sincede abangu 1,300 singathi lezo izakhamizi ezihluphekileyo kathi imizi engu-13 yele yimizi singathi ama-children's home, old people's home nabanye abanjalo njalo ama-institutions ama-charity institutions.
Ilunga lekomiti ebona ngebulawayo City Council Mayor's Christmas Cheer Fund unkosikazi Lois Mguni Madlala uthe langxase kunzima ngomnyaka odluleyo kodwa amankampani akobulawayo azamile.
Okuningi kathesi into ehluphayo akulamali elizweni lethu. Isifiso sikhona abaningi baphile khonokho abalakho bacephulile banika khonokho abalakho ukuthi siniyese kwabanye lapho abangelalo.
Unkosazana Tirabile Nare oyamukele impahla emele intembeni Old People's Home ubonye kakhulu esithi kuzanceda amakhehla lezalukazi abazigcinileyo.
Hayi, thina njengentembeni lama inmates ethu siyabonga kakhulu ngesipho leso esisitholileyo. Truly it will make a difference. Sizabanika okhulu, sizabatshela ukuthi sivele ngaphi. Hayi, ngikawumanenya sile sikisti ogogo bangu-32 okhulu bangu-28.
UMajor Dominican Nkomo webandla le-Salvation Army laye uveze injabulo enkulu ngesipho abasitholileyo.
Silesibongo esikhulu kakhulu kumeya njalo iminyaka yonke vele basenzela izinto ezifanana lalezi. Ngakho ke siyabonga, sengathi inkosi ingagcina abakhokheli bethu izikhathi zonke ukuze baqhubekele phambili bekhumbula laba abaswela ngale ndlela. Thina njengemizi egcina bonabo abangu-34 abakhona manje Ralston omama labo baba behlangene.
Ngimele umsakazi we-Studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.